Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lijana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempelaviki isichiye abalandeli bakhe abaningi bele mibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esigodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa kwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Uyazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho sesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha, ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngingawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi kathi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni, zifana nalokho okwenzakala kupresident uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondela nxa zikhona izinto ezenziwayo zazishiyene, ezifana nalokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni, iphalamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo lilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke izinto zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka. Kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfunele uhulumende, njalo kube khona ukuthi kuhlale iphalamende. Saningi indlela ezikhona
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngathi?
President, umhlangano owabantu nje ofana le rally.
Yeah.
Hayi, bekungakachi ukuthi kungayenziwa nini lokho ngingakhulumisana laba fort abaku organizing ukuthi sebele indawo yena abakhangelela ukuthi upresident angaya ku
uDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Lampo abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi akakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolu daba kodwa sibuyele kudaba ke luke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esibikwase silamaviki phose amabili singelamanzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibikwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association uMnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwela yapa indawo yamanzi asilawo amanzi kathesi sile 2 weeks ngala amanzi Katisa sakwani sivi ni ukusenza, uti sisenza njani, kungela amanzi. Isi pedlela sivili akufaneka ukuwe njalo.
Umajongozi uti, sebesa sabela uti, bengabambela imikhuhlane enjenge sihudo.
Namhla ngikhuluma le operation director uthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but khathesi ngo-10 sodlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so khathesi lesikala zokuthi vele ukusenza sibili akusasenzeke sizogcina sithole umkhuhlane lapha even imikhuhlane isihudo like i-diarrhea leyan i-cholera iyagcina vele isibambe thina amongikazi.
Umajongosi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo lekholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga.
Izigulane khathesi akhula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena itoilet asikwanisi ukuthi zingangena itoilet vele akhula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akhula akho and siyabona ukuthi izigulane sifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lati ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla khathesi akhula so siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini.
Umongi e-UBH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lomajongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki.
Esibhedlela okwakathesi asilamanzi, more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki, kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugezisa izandla uma siqeda ukubamba ama-patients. Akula even kungela manzi, at least ngabe kule methylated spirit, but akula ispirit sokuthi disinfect izandla. Akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet, ukuflash ama-toilet ama-patients after using the toilet, asaflash ama-toilet, most of them ablokile. La ma-patients abanye babengena bentshintshana lathi akula nto esingayenza.
Umqondisi we-United Bulawayo Hospitals, i-UBH, unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu, uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yokuhamba kwamanzi kobulawayo. Injini ezimpompa amanzi zasuka zafa, kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe.
So mafika amabili, it's just 2 days. Ama-pumps that they failed on Friday, but ayalungisa as we speak, but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days. But i-city council sisilethela amanzi nge-water bowser, so amanzi asekhona esibhedlela.
Impompi lenjini zesibhedlela se-UBH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi. Abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singela manzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi, lengcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe-Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa ngiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazwini akhe ngesikhathi ephawula lumkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably. create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini weRimuka edolobheni leKadoma ngomunye wabaze kulo mkhosi. Yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Ngathathi lokuze ngiye-Women's Bank ngaopena account khona ngale, kodwa ngifisa ukuthi kathesi ngiqale ngifake imali encane nje ngibone ukuthi vele ngiyakhwanisa yini ukufaka imali ebhenki. Ngaphansi kokufaka imali ebhanki sengisa-aplayela manje ukuthi bangenisise ukuthi ngithathe imali ukuthi ngiphakame. Ngike ngahamba ku-trade fair twice last year ngangikhona. Nakathesi ngesifiso sokuthi ngihambe e-trade fair Namibia ukuthi ngiyesikita isidu sami kona ngale. Ngathi yomsebenzi wami nawo.
Lo msakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-Women in Tourism ezigabeni okubalisa umgcinisihlalo. Esigabeni seMathebelele North, unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma, ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho zokufuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba lutshengisa ukuthi abantu abangumama lutshengisela ukuthi abantu abangumama babanga okungakanani kusektha yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank, abavele uhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke i-United Nations, abaphathi ntambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Bekuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. Bebegcwele injabulo abe
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba osolubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla zalezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele encwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nga kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonishwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikela amalungelo abantu, babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu, babedlela abantu beZimbabwe imali, bedlela amalungelo abantu imali. Ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo. Nxa kule zinto ezingahambi kahle zibikelwe umhlaba, zibikelwe uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule. Ukuze ilizwe lethu libe ngelihlonipha imithetho, elihlonipha amalungelo abantu, elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele. Babe benze into embi kakhulu kakhulu.
Yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani?
Indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo, nxa ngabe buyabe bukhona, njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International, ukuthi abantu abazasebenzela kumbe abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo siyo yabo. Babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry, sekuyi-factory liyani osufanele uphile kiyo. Kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona, uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze. Hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi, sendithole idlelo, yeka ngithaphe ngidle ngiqede. Hhayi, imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe, kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo, kayivikelwe ngendlela efaneleyo. Labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo, ngendlela enhle, ngendlela engelabo gebengu, kumele benze kanjalo. Bangazi balimaze umsebenzi wabo, balimaze izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo. Abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle. Kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha, i-ethics code, i-code of conduct, ezibamba zonke, bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalendlela. Okunye okuphezu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali, kumele ziphathe ngendlela efaneleyo. Ayisiyo industry liya ofuna i-industry aphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo. Laphana kusetshenzelwa abantu, kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwalolu hambo ngomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha esithathu ekupheleni komnyaka ka-2018, inkampani ye-eBotswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-eBotswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016 ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba. Abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa kathesi i-eBotswana embikweni eyoyothule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho omabili. Indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eHaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambilini kwaule ndizamchina ezijeneyo ezasiya eHarare leLusaka, kodwa kathesi i-eBotswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. OweZimbabwe kule Botswana umnumzana Vulindlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa i-eBotswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eHaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Ngicabanga ngohlakaniphileyo lapha on the party abantu eBotswana. Okwamanje iZambia amboni ukuthi le airline, I think their airline yavalwa ngo-2009. EZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu, so sibebona ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuroute le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela uthi noma iZimbabwe kanye neZambia zibhekane lenkinga ezitheniye kwezomnotho, ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
I route lay ile potential ngakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona ala ma problems emali anjani kodwa ama business lokho ehamba lapha people are still traveling to and fro ule potential ngakhulu nqa umuntu eqalisa i route akukhangeli nje ukuthi 1 2 3 months ngifungenzani you look at the long term khona into lay nqa sengiqalisile lapha baza support ayini iza supportwa ngama long term fundamentals e economy and sebe kind amabhuka bababoni ukuthi this can be something enganceda ama economies lawa both iZimbabwe Zambian, obviously, Ibozwan.
Omunye oweZimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo uMnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizimusi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni lese Sorotsekhama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kwele Botswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 isaburun kwele Botswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izitsheziso zenotho azethesa ele North Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili umongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kule Vietnam ngolwesithathu. Ngeleke likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ithule ngempela viki isitshiya abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemichina yethu ebingasebenzi kuhle omajinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.